aba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Kwalamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 17 Mabasa 2020 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Abahlalahlala abanye balo bebhodabhoda yebo kambe abanye bangathi bona bayathenga izimpuku emagrosa kodwa kulabanye njalo babona bebhodabhoda bezenzela okwabo ubone labanye sibili benatha lotshwala khona kwana kuyinto esibona ungathi ayinhlanga.
Ugatsha lwezempilakahle lwazise ngolwesine ntambama kubana abantu osebefunyenwe belegciwane le-coronavirus sebengamachumi amabili lane 24 kuthi emhlabeni jikelele selisedlula izigidi ezimbili.
Izisebenzi abesifazana abantwana labayanga emazweni aphucukileyo bayaphathiswa ngokudla. Amazwe la agcina umnotho eziphaleni zikaZulu yikho bekwanisa ukuthapha nokugola ukudla benika abantu babo. Ngaphakithi into zimi manzonzo.
Ingcwethi kuhlangothi ezehlukeneyo zempilo ziyamsola uhulumende ngendlela aqhuba ngayo uhlelo lokulaya abantu ukuhlala ezindlini olwe lockdown emizameni yokuvimba ukuthelelana lula kwegciwane le-COVID-19. Kuvoza Friday lamhlanje silomculi uKhulekani Bethule odume ngegama lokuthi Cooksman, yena ocula umdumo we-disco ekobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ugatsha lwezempilakahle lwazise ngolwesine ntambama kubana abantu asebefunyanwe belegciwane le-coronavirus sebengamashumi amabili lane 24 asebebulewe yilo umkhuhlane bebathathu. Abekolitshini le-John Hopkins University babika kubana inani lasebefunyanwe belegciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele selisedlula izigidi ezimbili 2,182,734. Phakathi kwalelo nani iMelika yiyo elokhu ikhokhela ilenkulungwane ezidlulwa kancane ezingamakhulu ayisithupha 672,246. Emhlabeni jikelele sebezinkulungwane ezilikhulu lamashumi phosi amahlanu 147,384 asebebulewe yi-COVID-19. Emazweni awezwekazi le-Africa sebezinkulungwane ezedlula ezilishumi lasikhombisa 18,792 asebefunyenwe belegciwane le-coronavirus. Ele-Egypt yilo eselikhokhela ekubeni lenani eliphezulu lasebefunyenwe belegciwane leli ezwekazi le-Africa selile nkulungwane ezedlula ezimbili lengxenye 2,673. Lilandelwa ngile South Africa lalo eselile nkulungwane ezedlula ezimbili lengxenye 2,605. I-COVID-19 isibulele abangamakhulu edlula athobami nembili 967 ezwekazi le-Africa kuthi asebesinde kuyo sebezinkulungwane ezedlula ezine 4,393. Uhulumende uthi ingxenye yesibhedlela se-United Bulawayo Hospital ze-EUBH isizasetshenziswa ugcina lokwelapha abantu abalomkhuhlane we-coronavirus. Ugatsha lwezempilakahle lwazise namhla ukubana isibhedlela lesi sizakwamukela bonke abagula ukuphakathi laphakathi kanye lasebegula kakhulu. Ezinye izibhedlela ezikhangelane lalo mkhuhlane kobulawayo zibalisa ese-Ekhuseleni lese-Thorngrove zona ezisalungiswa okwamanje. Umbiko kahulumende uza ngemva kokuqonga kwenani labantu asebefunyenwe bele-coronavirus kobulawayo lisuka kwabahlanu lisiya kwabalishumi. Abahlanu babantu laba ngamalunga emuli yinye njalo ababili ngabantwana. Omunye wabo uleminyaka emine kuthi omunye ulelitshumi. Idolobho lakobulawayo yilo elikhokhelayo ngenani labantu abale-coronavirus eZimbabwe. Inani esilithole izolo ntambama labakade sebefunyenwe belalo elizweni lonke selifike kwabangamashumi amabili lane. Namhla asikezwa ukubana leli nani selingaphi ngoba uhulumende wethule umbiko wakhe phakathi kobusuku. Sixoxele isiphathamandla senhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Ambrose Sibindi, yena othi okudanisayo ukuthi abanye kabalandeli iziqondiso zokuhlala ezindlini kuleli dolobho.
Siyananzela ukuthi njengezakhamisa abantu bathuthumele ukuthi kambe yini usungena ngalindlela, abantu bazibuza imibuzo eminingi. Sinanzela njalo ukuthi ngokunjalo sokusenza ukuthi abantu bangasakwazi ukubana kanti baye ngaphi, babe lembuzo nje eminingi engaqedakaliyo. Kodwa kuyiqiniswe ukuthi njalo abantu sebekunanzela ukuthi nxa kuthiwa lo mkhuhlane ukhona, for sure umkhuhlane okhona, okufanele njengabantu sizenqabele, sizame ukuthi konke sikwenze kufanele sikwenze ukuthi wenqabele umkhuhlane. Sinanzela njalo okumqoka ikuthi abantu bayakhuthazwa ukuthi bahlale ezindlini, kodwa siyananzela ukuthi abantu bakhanya ezindlini abahlalahlali, abanye baloyo bebhodabhoda. Yebo, kambe abanye bangathi bona bayathenga izimpuku emagrosa, kodwa kulabanye njalo wabona bebhodabhoda bezenzela okwabo. Ubone labanye sibili benatha lotshwala, khona kwana kuyinto esibona ngathi ayinhlanga phose encane kungabe kusenza ukuthi lo mkhuhlane umemetheke. Sinanzela njalo kulabanye futhi abantu bamachurch othola bekhonapho egangeni bebhizi bekhonzela khona kumbe bethandaza lakhona, khona siyakunanzelela siyonto enhle ukuthi abantu bahambe bebonakale ngalesi sikhathi behlanganisa abantu bethi bayathandaza, okanti abantu fanele bathandaze besezindlini zabo.
Kuyini elingakuxwayisa kumbe elingakukhuthaza izakhamizi?
Esikukhuthaza kakhulu ke thina kuzakhamizi, sinanzelela ukuthi lo mkhuhlane kukhanya uyamemetheka kulo umuzwa wobulawayo, ukuthi asihlonipheni khonakhwana esakuxwayiswayo ngabantu abe-World Health Organization labezempilakahle kona phela izweni lakithi leZimbabwe, lokuthi abantu okokuqala sihlaleni ezindlini, into eqakathekileyo nalana singabhonge ukuphuma nje kuyela sizathu. Ngaso kube lesi sizathu sokuthi siphume kumbe abantu badinga impuphu, yikho sekunanzelela ukuthi phoseke okwenza abantu babuthane emagrosa. Kodwa besifisa ukuthi abantu njalo bakunazeli ngabe phuma bezedika izimpuphu, ekumeni kwabo abahloniphe ngokusa social distances ukuthi 1 meter phose kusiya ku 2 meters khona kusiyakuqakathekisa. Phezu kwalokho futhi yakuqakathekisa ukuthi abantu batshengise ngendlela eqakathekileyo, bayenzele ukuthiwa yi-personal hygiene, ukugeza izandla ngesepa langamanzi lawana agijimayo, ayithi la manzi athathwayo empomo ungavula ulokugijima khonaphana ugeze izandla zawo, kuqakathekileyo konkwane. Akupheleli khonapho njalo, sinanzela futhi ukuthi abantu le ndawo zokukhawulana lezi kezime, sinanzela ukuthi ezimfeni nxa siba khona khona kwesakuxwayisa wathi sibe balitshwana, sikunanzela ukuthi singawunamezela umkhuhlane. Siqhubeke futhi sinanzelela labantu abagada izimoto ukuthi siyaxwayisa ukuthi nxa ungabe uhamba ngemoto, ananzelela ukuthi abantu bangaminyani. Kodwa siyabonga ukuthi amabhasi akozukho asesenza okuyifo, ngoba uyathola silathala abantu abangu-32 okuyo into enhle khonokhwana ukusitshengisayo.
Umnumzana Ambrose Sibindi, umqondisi wenhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association, ndimuzwe exoxa lapho loNtungamile Nkomo weStudio 7. Ingcwethi kunhlangothi ezehlukeneyo zempilo ziyamsola uhulumende ngendlela aqhuba ngayo uhlelo lokulaya abantu ukuhlala ezindlini emizameni yokuvimba ukuthelelana lula kwegciwane le-COVID-19, ikakhulu ukuphathwa kwabantu abatholakala sebesephula lezo ziqondiso ukubona ukubana bazophila njani ngesimo somnotho esikhona elizweni okwamanje. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Omunye wabasola indlela uhulumende aqhuba ngayo ukulandelwa kweziqondiso ze-lockdown ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezenhlalakahle kaZulu.
Umhlaba wonke jikelele usubhuqwe ngumkhuhlane we-corona. Izisebenzi abesifazana, abantwana labayanga emazweni aphucukileyo bayaphathiswa ngokudla. Amazwe la agcina umnotho eziphaleni zikaZulu, yikho bekwanisa ukuthapha lokugola ukudla benika abantu babo. Ngapha kithi into zimi manzonzo.
Isimo elizweni uNgwenya ethi singakuvumeli lokho osekusenziwa nguhulumende kuzizalwane zakhe.
Uhulumende wenzani uPF? Sibhuqe lokubhidliza umnotho welizwe phose iminyaka engamachumi amane. Isiphala semali ikaZulu, i-treasury, kasilalutho. Izithembiso zonke ezenziwa ngesikhathi sokhetho ezokulima, lokuchelisa amafektoli, lokupheka imisebenzi zalahlwa. IZimbabwe ilezikweleti ezimbalwa. Uhulumende lo isilaye obuhwaba lobutsela kasoze aphumelele ukunika abantu bakhe lutho.
UDr. Mthabisi Anele Bebe laye uthi zingake zaphumelela lezinhlelo nxa abantu bengelakho ukudla.
Ukuliqiniso, More than 7 million people eZimbabwe babekhandlane ngendlala iCorona ingakabuyi. Manje kathesi sokule Corona iGovernment ayinyeke ithi abantu behlale ezindlini bengadli bengela kokudla yona izithulile. IGovernment kumele ingenele inika abantu izinto zokudla, inika abantu ukudla okwaneleyo behlezi ezindlini bezivikela emkhuhlaneni weCorona ngoba iCorona iqiniso ngumkhuhlane oyesabisayo. Abantu awumelanga sezindlini.
Okhangele uhlangothi lwezempilakahle kwe-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, uDr. Henry Madzorera, laye uyamsola uhulumende.
We have locked in their houses people who are hungry, who don't have mealie meal.
Valelo ezinsizi, abantu abangela kudla, abangela mpuphu loba okunye nje okudliwayo, abantu abaphila ngokuthemba ukudla ngemali yona leyo abayithola mihla ngemihla, akusebenzi lokho. Kwakumele uhulumende abuze kubantu bonke nje abavela kumhlangothi ezitshiyeneyo ukuzwa imbono yabo. Ngabe benza lokho, babezaphuma le ndlela ezingcono zokuqhuba ngayo imihlelo yakhe. Kwakumele kube le mali ezivayo ehlelelwe ukuthengela abantu ukudla ngesikhathi besihlezi emakhaya. Kodwa manje sesitheke abahlali nje abesifazane labantwana bengela kudla. Lokhu kuzasidalela udubo kwezempilakahle isikhathi esilandelayo.
And the consequences in the long term are going to be very grave.
Umnumzana Tawanda Dzapasi, ingcwethi ecubungula ngezempilo esebenzela inkampani ye-Maita Research Insights, uthi baphakathi kophenyo lokudingisisa ukuzwa ukuba uZulu oswelayo uphila njani ngalesi sikhathi se-lockdown.
It has created another problem of malnutrition.
Sekule nkinga njalo yabantu asebele imizimba engaphilanga kuhle ngendaba yokuswela ukudla okwakha umzimba. Abantu bajwayele ukugijigijima bedinga ukudla ukuthi badle labantwana, kodwa kathesi bayaludinga usizo. Badinga usizo lokudla okwakha umzimba yabo ukulondoloza impilakahle.
Kodwa uhulumende uthi wenza konke okusemandleni akhe ukunakekela izizalwane zakhe, okubalisa ukusiza abaswelayo ngalesi sikhathi se-lockdown. Abanye babo sebeqalile ukuthola imali yokuzisiza kuhlelo oluqalele eHarare lakoBulawayo. Uhulumende uthi wanelise ukukwenza lokhu ngemva kokuthatha izigidi ezingamakhulu ayisithupha zamadola 600 million esikhwameni sakhe ukuze asize ngalesi sikhathi. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumelvis Gama.
UBulawayo ubeza kuba lombuthano omkhulu wokuthakazelela uZibuse okokuqala kusukisela ilizwe latholayo uZibuse. Kodwa ke ngokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 ukunanzwa kwalolu suku sekumisiwe. Abanye bancome uhulumende ngesinqumo sokupha uBulawayo ithuba lokuphatha leli langa, kodwa abanye baveze ukuthandabuza ithuba elibuya ngemva kwesikhathi eside kangaka osokubenze bakhole ukubana abalaye uZibuse ngempela. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bekungokwakuqala lonyaka kusukela ngo-1980 ukuba uBulawayo aphathe umkhosi wokuthakazelela uZibuse, kodwa i-COVID-19 idale ukuba leli dolobho liphucwe leli thuba ngoba uhulumende ethule iziqondiso zokwalela ukubuthana kwabantu emizameni yokuvimba ukuthelelwana leli gcikwane. Ngalokho, umnumzana Joseph Chuma oyebandla leZANU-PF uthi isinqumo ebesithethwe nguhulumende besizasiza ukuthuthukisa leli dolobho.
Uhulumende ebeyenze into encomekayo kakhulu, okuthi ukuthi kona uBulawayo ebezasala evukile kancane, i-tourism, amahotela ebezabe egcwele wonke, intrada zethu beziza siphushwa apho zilungiswe lapha lalaphana, ulutsha lwethu oluningi beluzathola-thola okubamba-bamba ngaleso sikhathi. Manje pho-ke nango-ke isehlakalo lesi se-coronavirus sesisuke saphica yonke into sakufaka eceleni. Kodwa ngiyethemba ukubana nxa sesibuyela futhi sokulungile, sesinqobile le nto le-corona, hayi uhulumende uzakucabanga akubone kulungile ubana aphenduke futhi sikwenzele lapha koBulawayo.
Isikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Daniel Mulukele uthi okuqakathekileyo okwakhathesi ikulondoloza impilakahle kaZulu ukuthi engabulawa yi-coronavirus.
Njengenhlanganiso ye-MDC Alliance sizwa ubuhlungu kakhulu ukuthi akusoze kwaba lombuthano kobulawayo sithakazelela uzibuse ngo-18 April kodwa silethemba ukuthi ngesikhathi esifaneleyo umbuthano lo uzaba khona okwamanje okuqathekileyo ukuthi sivikele umuzi wakobulawayo from i-COVID-19 i-coronavirus ngakho ke ngesikhathi esifaneleyo sithemba ukuthi ibulawayo izanikeza ithuba kubana senza ukuthi senze ukuthakazelela kosibuso weZimbabwe
Omunye wabosomabhizimusi umnumzana Themba Khumalo uthi lonyaka bebekhangelele ibhizimusi enhle lapho lomkhosi usenzelwa kobulawayo
umkhuhlane wecorona siyawubona ebokambe oyiwo owadalela ukuthi independence celebrations ikhanselwe kobulawayo emveni sasibe sikubonile thina kuyinto enhle enkulu ebiza sithuthukisa amabhizinisi ethu kodwa indlela sokukhanselwa ngayo njengoba thina amabhizinisi ethu abuyela emuva ikakhulu thina esemabhizinisini ezinto ezokudla besikhangelele ukuthi we going to have a brisk business
umnumzana Pastor Magwizi owebandla lezaphu njalo engomunye wabalwa impi yenkululeko ekubutho lezipha uthi ubekhangelele ukuthi umongameli akhulume ngempahla zabo abazithathelwayo
kuzilizwe upresident ubeza sitshela mayelana ngombhuqazwe aphinda azehlise ebantwini acele uxolo Pele suku besizokhangelela njalo futhi ukuthi khona asitshele mayelana ngempahla ezambanqwayo nguyena uhulumende ngesikhathi sombhuqazwe. Akusayi njalo ngesizathu somkhuhlane. Kodwa ke ingaba khona eyinye i-independence asithini eyomnyaka olandelayo. Siyayifuna ukuthi ibuye lapha kobulawayo. Azokhuluma mayelana ngakho konke okuphatha abantu balolu luhlu lomhlaba
umnumzana Patron Xaba okhangele ngezomdabu kubandla lemthwakazi Republic Party uthi noma ubulawayo engalitholanga ithuba kuyafana ngoba vele bengakujwayelanga
kuvele kobulawayo abantu lokhu bangakakhululi wonke lama independence abeselebrethwa eHarare ongawukuthi noma ubulawayo engasalitholanga ithuba lokuthi aphinde ahost lokho kufana kuvele kayisiyonto yethu ngoba aluba kuyinto yakobulawayo labantu bephakathi kwayo bebehlaleleni sonke lesisikhathi kuze kufike iminyaka engu-39 kuze kuthi ngomnyaka wesi-40 khona bekhumbula ubulawayo bebengamazi yini amathuba anjalo eza ngemva kweminyaka eminingi kangako enza kube lokuthandabuza kokumanyana kwabantu okubasobala ukuthi la ngamazwe amabili ehlukeneyo
osakhulayo umongameli Ncube uthi njengabontanga balembuzo eminingi engakaphendulwa ngakho lokhu bekufana lokuzobathunuka amanxeba
mina nxa ngibona umumo lo okuthatha kwawo indawo ukuthi kuthi nxa kulohlelo olunjalo kuvele isimanga esinje esimisayo ngikubona njengokuthi kwakuvele kuyinhlamba ukuthi khona ngemva kwe-40 years khona singaqala ukubonakala ukuthi siqhakathekile ukuthi umkhono wangapha waba lesabelo ekukhululeni ilizwe umlimi ngithi wenze isimanga ngoba uveza amaqiniso ukuthi kube kulizaba kuphela inkululeko vele kasiyazi kodwa hayi ngibona kuphendulekile njengemvelo
laloba kulabanye abathi balahlekelwe ngokumiswa kokuthakazelela uzimuse kobulawayo iningi liveze ukusuthiseka ngokudluliselwa phambili kwalomkhosi besithi kuqakathekile ukulondoloza impilo zabantu ukuze bengathelelani umkhuhlane we-COVID-19 ikanti njalo kulabanye abathi abantu bakobulawayo abalayo uzibuse ngoba benganakwa endaweni eziningi ngimele Studio 7 kobulawayo Ngubathabile Masuku.
Ku Live Talk lamhlanje siqhubeka sikhangela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele kodwa likhumbule izihlobo ngenxa yedubo le-coronavirus asenelisi ukulinyusa ubana lingene kulolu hlelo ngocingo. Kwezivela kwamanye amazwe namafitshane liziphiwa ngusithandekile Mhlanga. Ugatsha olubona ngobudlelwano lamanye amazwe eChina luthi akusiqiniso ukuthi uhulumende uyafihla ukuthi kutshone abantu abangaki eHunan ngemva kokuba idolobho lelo lethule inani elitsha elikhomba ukuthi baningi abatshonileyo kunalelo elaliqanjiwe. ELeTanzania liqalisile namhla ukunaza amalanga amathathu omkhuleko ngesikhathi inani labahlaselwa ligcikwane le-coronavirus lilokhu liqansa kulelo lizwe njalo selifike kumachumi ayisitshiyagalolunye lane i-94 njalo labulala abane. Umongameli walelo lizwe uMnumzana John Magufuli izolo uthe abantu bakhuleke ngendlela yokuzivikela. Ngelani ngilinikeze ezandleni zika Gibbs Dube we Studio 7 esethulela udaba oluphathelane labase China abeZimbabwe.
Kulabanye abantu abadabuka eZimbabwe abahlala kule China abathi abakhahlanyezwa izizalwane zakulelo lizwe, ezinye ezithi abansundu bamemethekisa umkhuhlane we-coronavirus COVID-19. Bathi sebezwile ngokwenzakala endaweni ezinjengedolobho leGuangzhou lapho osokule nketa bechabi esabekayo kulandela okwephulwa kwemithetho yokuhlala ezindlini okwenziwe ngabanye abadabuka kuzwekazi le-Afrika okuthiwa sebethelela izizalwane zakwele China umkhuhlane we-COVID-19. Abanye sebekhitshiwe ezindlini abahlala kizo. Kube khona njalo abansundu abangasavunyelwa ukungena ezibhedlela kanye nendawo zokudlela. Abemele amazwe atshiyeneyo akuzwekazi le-Afrika sebetshele uhulumende wakwele China ukuthi akhuze izizalwane zakulelo lizwe. Uhulumende wakwele Melika laye usecebise abansundu abadabuka kulelo lizwe ukuthi bengethekeleli kwele China. Kukhanya engani ele China selixoxisana labohulumende abatshiyeneyo ngodaba lolu. Kaselenilisanga ukukhuluma ngodaba lolu labamele ele China kwele Melika kanye nakwele Zimbabwe. Odabuka eZimbabwe ohlala eBeijing, unkosazana Samantha Sibanda uthi ukuxokozela lokhu kuqale eGuangzhou lapho kulabansundu abaningi abathenga impahla yokuthengisa emazweni abo.
Abantu ababuyayo basebefakwa ku-14 days quarantine. Bathi i-quarantine yabo isizaphela kube labanye nje sebetshengisa ukungani bagula. Ngoku ukuthi sizalithatha siye litesta bona engqondweni zabantu yiwo amalanga ebesisizwa amadoktha lawo nisithi sinkana ngama-Africans. So bona kibo besukuye ukuthi engxeyithi esisiyakwenziwani ama-example. So abanye baqalisa ukuyala ukuthi hhayi sinasifuna.
Uthi kaboni ukuthi ukuxokozela okuningi yinketa bechavi.
Ukuxotshwa kwabantu okunye ukukhuluma iqiniso asikho kokuba discriminatory. Yinto engifuna abantu babeyazi. Iqiniso elihle ngelokuthi like njengoba bengikhulumile ukuthi bekunezinto ezintathu ezilapho. One, kulokwesaba kwama-Africans ngokucabanga ukuthi yiba sebefuna ukuba yi-trial omuthi we-coronavirus. Number two, kulabanye nje asebesaba ngoba abala maphepha. So sebesisaba ukuthi bengathestwa amapholisa nje besithi nxa bekutesta bafuna ukukhangela i-passport. Abanye bethu abala ma-visa bahlala illegal. So izinto zona lezi. So osokwenzakala engifuna ukuthi abantu bekukhangelisise kakhulu. Mina sengihlale labo abantu laba ukukhuluma iqiniso kulezi zinto lapha abasibandlulula khona.
Omunye njalo odabuka eZimbabwe ohlala kwele China uMnumzana Sibusiso Juma uthi uhlezi kahle esabelweni seHubei okwaqala khona umkhuhlane we-coronavirus COVID-19.
Kulama areas lapho owenzakala khona ngapha ngikhona mina ngapha ku-right akula problem ngapha ngikhona mina.
Uhulumende weZimbabwe ulobudlelwano obukhulu lelizwe leChina njalo kulezizalwane zeZimbabwe eziningi ezihlala kulelo lizwe. Ngimele iStudio 7 iseMaryland ngoGibbs Dube.
Was a Friday, my darling.
Uhlelo Woza Friday kuliviki silomthuli odumileyo okwamagama uKhulekani bethule. Iningi limazi ngegama lokuthi nguCookson. Yena-ke ucula umdumo we-disco ekoBulawayo. Asizweni ixoxwayo umsakazi we-Studio 7 u-Ezra Jesus Banda.
Sikhuluma ngabaculi abadumileyo kwentuthu zethu nqa igama la Cooksman aliselakale dala ejabulisa uZulu ngomculo wakhe we disco.
Ezomculo asangilikhehla kwezomculo ngiqale kudala ngidlala labaculi abachiyachiyeneyo. Mina first album yami ngirekhode ngomnyaka 2000. I-album ke ebele ngoma abantu abaningi abayaziyo ama-Afrika bambanani fokatesikini ledlani lamadlalade ke ayisikhombisa 7 ama-albums. Kule album ke ngiyokuye ngikhiphe kathesi ebizothiwa ke ngumakhushukhushu.
Idlalade lakhe elitsha liyatshisa liphebo kamnandi ulibiza umakhushukhushu khona kusitshona.
Ngenye nje amabizo abantu abahamba bembisa ngawo abantu abajabulela umculo wami. Phakathi kwezinye ke izingoma esengizenzile selokhu ngaqalayo kulezi ngoma ke ezifana nake uvumelani sangoma wemancube, kulezi ngoma ezifana namaloja, kulezi ngoma ke engazenza lo muya uDenchanda, ingoma ezifana labo uDako kuyafana uSenbida kumnandi lezinye ezichiyachiyeneyo.
Cooksman njengomculi wabantu laye uphatheke kakhulu ekuxwayiseni uZulu ngomkhuhlane lo osuhluphile emhlabeni wonke jikelele owe COVID-19.
Kwakathesi-ke ke kukhona leyinye esiyenzileyo kwakathesi njengoba ke kulo matshapu ucena lo wakhona i-coronavirus kule ngoma ye-corona esiyenzileyo kukhona lezinye esifana labo poor man ezitholakala kudlala Johnny lumakhushukhushu. Ngabuya ngayenza leyana u-divorce abantu abaningi sasiyazi yenziwe ke ngubaba obhadama mathulana. Mna ngiyenze ke ingumdumo ke we-disco music.
Jikela hayo ukugcina kubalaleli ungakahambi njalo lokuthi bangaxhumana nawe njani xa befuna ukuthola umculo wakho.
Fisela wonke umuntu impilo enhle noma ke sisebunzimeni obungakasithandazi ngaso sonke isikhathi. Sikhumbule phela njalo ukuthi sisekele abaculi ngoba kulezi nsuku kweneliseka ukuthi senze ama-shows. Mina wami umculo lingawuthola ku-YouTube yatholakala lakho umvakatshela ukhasilam page ye-Facebook. Ibizo lami username Khulekani wakoBhethule khona le page ka-Cooksman. Kulula kakhulu kodwa-ke uxhumana lamva WhatsApp. Inombolo yami 0773284598.
Amen. Siyabonga Cooksman, nguye besigwejiselayo namhlanje kuhlelo Woza Woza Friday. Lisiphathe kahle njalo lihlale ezindlini livikeleke kumkhuhlane we-COVID-19. Stay at home. Igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Singakagqibi uhlelo lwethu lalamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. ugatsha lezempila kahle lwazithengo lesinye ntambama kubana abutose lifunyenweyo ele gciwane le-coronavirus sebengamashumi amabili lane 24 futhi emhlabeni jikelele selisedlula izigidi ezimbili. Oliver Lelisayo, uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.